Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 19 kumbimbitho 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende ululaza igcikwane le-coronavirus na.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende sikhuluma ngamalunga awangu 350 awe phaliyamende abe buthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende.
Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho.
Athi siqalisile ukuthatha esingade ama-bookings ngalowo ngombukiso we-Trade Fair. So ngifanele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi ku-domestic economy yethu koBulawayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumela amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbuthano webandla lezano PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende engaba elulaza na igcikwane le-coronavirus. Umbuzo lo uza ngemva kokuba uMnangagwa ethule isinqumo sedale le-cabinet sokuthi kumalanga angamachumi amathathu alandelayo akumelanga kube lembuthano yabantu abedlula ichumi leminye imigoqo ejonge ukwehlisa ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa iziphathamandla zebandla lezano PF zithi uMnangagwa kazange athi kungasahlanganwa khonapho khonapho kodwa kuqale mhlaka 20. Ngempela sonto umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri uchiye abanye bebambe wangaphansi aze athi igcikwane le-coronavirus liyisijeziso samazwe awentshonalanga awethesa ilizwe leZimbabwe izijeziso zenotho. Kunjalo nje amalunga idale lephalamende athi uhulumende wenze kahle ngokuvala idale leli izolo okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uthi iphalamende izavulwa mhla ka-5 ngonkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Lanxa umkhuhlane lo ubikwa ungakafiki eZimbabwe usubulele abantu abafika inkulungwane phose eziyisithiyagalolunye emhlabeni jikelele. Usufikile njalo kwele South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Nga sikhuluma ngedale lephaliyamende sikhuluma ngamalunga awangu 350 awe phaliyamende abe buthene one in down. Sikhulume njalo la ngezisebenzi kumbe zingaki izisebenzi zephaliyamende okuthi ukuthi nxa sihlangene sezindawone izisebenzi zephaliyamende kanye lamalunga awedale lephaliyamende phose sifike kumakhulu amahlanu kumbe siyedlula amakhulu amahlanu. Ngenxa yalokho ke kutsho ukuthi khona kuleyo ndawo kungaba lo yedwa nje obuya lo mkhuhlane wonalo abantu abangu 500 abavela ezigabeni ezichiyechiyeneyo zelizwe. Omunye lapho ayasuka khona lami ngathi ngisuka eHarare ngisiya eBinga ngihambe ngithwele okutsho ukuthi suyamemetheka ilizwe lonke ngendlela esingeke sayikwanisa. So ke ngenxa yalokho mbona ngani hayi siyavumelana ukuthi idale kalike liphumule ukwenzela ukuthi omunye lomunye eke esebenza ehlezi esendlini yakhe emelele ukuthi kuze kube lesikhathi lapho yathiwa khona lo mkhuhlane usudlulile kumbe usuphelile.
Uthini ngokuqhubeka kuka Mongameli Mnangagwa ebuthanisa abantu ngoba izolo sibone ehlangana labantu abedlula inkulungwane?
Amboni ukuthi sibisibili singakuthi ngumuntu oqinisekileyo ukuthi sibisibili lomkhuhlane uyabona ukuthi kukhona okufuza ukuthi kwenziwe ngukhulumende ukuze sunqabele. Ngani ngisitsho njalo? Ngitsho njalo ngoba ngokubona kwami hayi ngumuntu okade eselandelela abanye. Ubonile upresident weSouth Africa uma ku TV ekhuluma laye wasesithi ngingasalela. Ngani ngisitsho njalo Nkomo? Khangela ke ngutshengise khathesi uthi yena abantu abavela emazweni lapho sokumemetheke kakhulu lomkhuhlane bengabuyi. Akatsho ukuthi khona sevala ama-borders ukuthi hayi kasafuni abantu abavele endaweni enje, asafuni abantu abavele endaweni. Uthi bona kabazicabangela ukuthi bengabuyi. Besibuzana nje kathesi sephaliyamende lo minister obona ngezempila kahle ukuthi uZupco, ngoba uZupco uhamba ngemali ephansi abantu bonke bagijimela yena. Nxa ihamba iZupco iyabithwela abantu abadlula 100 inkulu ikhulu labantu. So ke ama measures lawo esiwathetheyo ngama half hearted measures, asithathanga ama measures sibilazwayo ngoba sizwanga lokuthi khona ama flower machine avela kwezinye indawo lezi esezilomkhuhlane osumemethekile kasafunakali kuleli lizwe. Kasivalanga ama border ethu, asivalanga ama airports ethu okuthi ukuthi khona umkhuhlane singabuya njalo santando. Laba
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngummeli weBinga North edale lePhalamende. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthumele amazwi enduduzo kumuli yakoNdiweni kulandela ukubhubha kukankosikazi Agnes Masuku Ndiweni. Unkosikazi Masuku Ndiweni wayengumka Khayisa Ndiweni. Umnangagwa uthe ukubhubha kwendlovukazi Ndiweni yikulahlekelwa kwemuli yakweKhayisa Ndiweni kunye lezakhamizi zentaba zinduna. Wengezelele sithi isizwe simi lemuli yakoNdiweni ngalesi sikhathi sobunzima. UNdiweni besele minyaka engamachumi ayisithobamunwemunye lasithupha i-96. Kolunye njalo udaba, umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo se-council yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-Independence Day kuleli dolobho ngendlela yokwenqabela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Mguni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza njenge-council kusukela namuhla ukubona ukuthi abahlali baleli dolobho bayalandela izinqumo ezithethwe nguhulumende ngalolu daba kumbe hatshi.
Ezomenza uwenze nje phakathi kwekukhulumisana nje la bakhokheli bamabandla ezekholo, bakhokheli singathi laba abamthetho, bakhokheli bezakhamizi singathi ama-Regional Resolution ukuthi imihlangano le engani ibuthanisa abantu abaningi izimiso kumbe idluliselwe phambili sisakabona ukuthi kuhamba njani udaba le-coronavirus. Hhayi, uMongameli Mnangagwa ukhulume khonokho nje ade sikufisa, ade sikukhuluma, ade sikuqalisile ukuthi kube le ngxoxo around that ukuthi i-independence trade fair lokho ade kuzenza koBulawayo enyangeni ka-April kwedluliselwe phambili. Singathi nje si jabule kakhulu ngoba yikwade sokufisa lathi njengenkokheli zakoBulawayo.
Kwakuvele ingekho imbiko ebazisa ngalolu hlupho?
Hhayi, uzamenzela ukuthi indaba le-corona ethe iqalisa kuqala ngani into eyenzakala e-China kwasuka kwaba ngani into ese-Europe ezini edluleyo kwaba into ese-South Africa sokunde ama-cases 1 or 2. Singathi umpela viki konabheka ukukhanya ukuthi into lethele yamemetheka. So yikho-ke libonile lathi ngesonto njengedolobha sikhiphe i-statement sona esikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi ngakamise le midlalo ezayenzakala koBulawayo njengoba yena umongameli welizwe sekhulumile. Bona ngani sokungayehla kusehla-ke from government kusehla kusiya kwisigaba ezaphansi zombuso kusiya singathi kuma-community kuma-wadi.
njengoba idolobha lakobulawayo lamisa ezinye inhlelo zalo ngenxa yokusilela kwamafutha ipetrol le diesel libona ingani lizimisele yini ukulwisana laleli gcikwane lingaqhamuka.
Yes, ngathi uhlupho lukhona kakhulu sandikile sikhangele ikhononi elizwe sikhangele ukuthi wona amafutha angikhona ayadula sikhangele impiko okhitshwe nguhulumende emavikini adluleyo ukuthi amagaraji amaningi asizavunyelwa ukuthengisa ngemali yakwamanye amazwe. Kodwa-ke njengedolobho sesingasenele udaba le-coronavirus zanenzela ukuthi sesibeke eceleni singathi i-ambulensi emiselwe konoko ukukhangela izigulane singathi kumbe ama-suspected cases wona awe-coronavirus zihanjiswa njalo kwisilungisa isibhedlela vele esibekelwe khonokho ukuthi sikhangela ngemikhuhlane engajayelekanga leyo eyabivela. Njalo-ke isibhedlela i-Kolgrove infection hospital nestaff sesilungisile ukuthi kube amadokotela amathathu akhangele khonokho we-coronavirus.
Kodwa idolobho lakobulawayo lisoze lilahlekelwe yini kwezemnotho ngokuthi sokumiswe imicimbi le?
Sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu ngoba nje sikhuluma abantu kade sebelungisile imizi yabo belungiselela zephekele ezabuya eze-independence belungiselela imizi yabo bekhangelele i-trade fair. Singathi ama-lodges lamahotela ade sebeqalisile ukuthatha esingathi ama-bookings lawo ngombukiso we-trade fair. So-ke sikhangele ukuthi kuzaphambanisa kakhulu esingathi domestic economy yethu yakobulawayo.
Lo ngu-Councillor Solomon Mguni, umeya wedolobho lakobulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lelithi idlalade elitsha lomhlabeleli uJah Prayzah lizethulelwa enkundleni yokuzilibazisa iFacebook kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Lo mcimbi obumele wenziwe e-Alex Sports Club uzatshengiswa ebulenjini kuphela. Iphephandaba le-Sunday Times elakwele South Africa lithi ilizwe le-South Africa selizethula eminye njalo imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokubopha abazakwala ukuhlolwa igcikwane leli kumbe ukwala ukuyahlala ngasese komphakathi ukuze bengatheleli abanye leli gcikwane. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amapholisa asethuthukise umkhankaso wokubopha abathengisa imali ezitaladeni abaziwa ngalokuthi ngabosiphathelene. Kunikwa ubotshwe osiphathelene abalikhulu lamashumi amahlanu duze lemthethwandaba ye-Trenbosch kobulawayo kulandela inkuthazo kasomlomo wedalela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda. Manje ke esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ayi, angivumelani lakho lokho ukuthi izitezi zizirethisa lizwe Zimbabwe zothule. Noma kanjani la bathana bekhankasela ukuthi lizwe leZimbabwe hhayi lafakela izitezi zenoto ukudlala ngesikhathi ilizwe vele kumele ngenzi into efunwa nguZulu kufanele ukuthi lithele izitezi ukwenzela ukuthi uhulumende abone ukuthi ilizwe lithuthuka kangani nxa yokuthi umnotho yelizwe uwa njalo njalo phansi kakhulu ukuyangisayo nxa yokuthi awufuni ukuboniswa nguZulu wona ufuna ukuzibekelwa umthetho phambili. Ilizwe leMelika Donald Trump wenze kahle njalo kasona ukwethesa izitezi uhulumende weZimbabwe izitezi zenoto shoka kula nto ezingayithi thina njengabantu abasha esibuyelela indawo zimele ukuthi konke lokhu sikuphakamise ngokukhulunywa ngoba zonke izinto zifanele zihambe ngomthetho nendlela ekahle.
Yebo, yebo, umthokazi omuhle kuliqiniso ukuthi elemeli kamalithi kona amalungelo oluntu akaZulu eZimbabwe kahlonitshwa baqinise kakhulu kuliqiniso elingaphikiswayo lelo bakubonile abantu bayakubona njalo kuyaqhubeka kuyaphambili abantu beZimbabwe bancengezelwe kakhulu bayatsho lokuthi ama-sanctions kayinto ayenza ukuthi i-ruling party ihloniphe amalungelo oluntu fanele kuyenze i-mass action i-mass action leyo ma bengayenza abantu beZimbabwe bazoba supporta kakhulu bale support kakhulu ukusincedisa lapho siyakudinga siyaludinga uncedo le-United Nations na-US ma ingabe iyasincedisa kususe nje umbuso lo wamasotsha le-ZANU-PF osebehlukumeza abantu okungapheliyo okungathi imihlolo sebethatha ilizwe balenze into yabo bayenze into bayenza ngathi umuzwa wabo bafuna ukuyicontrola ngendlela abafuna ngakhona noma sebekhethwa bekhethwa out bengakhethwa emakhethweni bedliwa bathatha ngamandla babulala abantu befuna ukuthi behlale bebusa ukuze batshontshe imali zelizwe zonke ezingena elizweni zitshontshwe yibo manje siyacela kakhulu sizizalwane zaseZimbabwe ukuthi ngabe kuyatholakala uncedo mpela besincedise ma ngabe kufuneka ukuthi basuswe ngempi kungcono basuswe ngempi ngoba kusizi lutho lokho sokule minyaka emingaka abantu belokhu bekhala kwakungumongameli Mugabe nangumnangagwa layo sethathela phambili seqhubeka layo encindezela ukudlula uMugabe kahle kahle uMugabe wayesuye wayincindezela umuntu wayincindezela ilizwe eZimbabwe ngumnangagwa lamasotsha akhe ngoba sekuyabonakala manje ukuthi yibo ngempela ababencindezela ilizwe niyabona
Sanibonani, sanibonani, basaza bahle nabameli bohlelo e-Studio 7. Lo kukhuluma ubusani ngilana e-Cape Town ngoba amatoho kodwa-ke ngizala kwaMthakazi endaweni yase-Plantron phasi kwesigodi sakwaUbhoto kulaya ngizalwa khona endaweni-ke ngoba kuwuhlelo lwabasha-ke ngithi-ke mina-ke ngikhulume nginami mhlawumbe-ke ngibeke esivivaneni ngiqondanise kuhulumeni nginemibuzo-ke nami engazi ukuthi mhlawumbe impendulo zabo ngazithola kanjani engikwaziyo nengikubonayo mina ukuthi uhulumeni lona okamkwankwakho unenkinga-ke engingasho ukuthi unayo ngoba into okuthiwa umuntu akayazi njalo uma kukhulunywa ngomuntu ucabanga ukuthi kusuke kushiwo yena necabhinethi yakhe le antshontsha nayo umnotho welizwe okokuqala angeke ube umengameli ube uhleli usendaweni eyodwa mhlawumbe ngithi-ke esifundazweni esisodwa khona la azelwe nala ahlala khona kubo khona ngangasehalale yabo okuwukuthi ma ethi wathi uhambela ngapha kithi ngasema-south uphelela nje kwabulawayo umbuzo wami uthi umengameli onjani ongayazi i-Plumtree nongayazi i-Maphisa nongayazi i-St Joseph nekhezi-ke ngibale indawo eziseduze nathi ezinemtholampilo emkhulu ongangokuthi ma ngabe ukhulunywa ngesifo lesi se-corona ngoba novalo kakhulu ngoba kusuke kube nzima uThakazi bethu nalokhu esinakho okuwumnotho wethu sihlukane nje nento esihlanganisa nabantu basempumalanga ngoba kucacile ukuthi abasazi kungani thina simane sincike ku beke semhlawumbe nimbuze nami ngikhona mhlawumbe ngizwe or ningifonele nibuze ukuthi lo uhulumeni wakhe ancike ngaphansi kwakhe uyakwazi na ePlumtree uyanayazi na iMaphisa uyayazi na iKhezi uyanayazi na isinto zethu soke wafika nje nangelodi langa wazonyathela kuleyo ndawo azize zizophoxa mhlawumbe zithusele abantu bangakithi zibatshele ngokuthi uma ngabe zingavotelanga iqembu elibusayo baze kwenze ukuthile nokuthile
livuka njani emsakazweni hhayi siyamuzwa upresident we-South Africa uyakhuluma kodwa abantu uma singagxeki ngoba lana kuzama ukugwema lesifo leli gciwane elithanda ukuphephetheka ngamandla lona iqhinga lizozakha kodwa ukubuhlungu ukuthi uzokwenzakalani kwelakithi ngoba mangisho ngathi yayikho nje into ekhona sibhekana naleso sifo leso.
Sibonani basakazi beStudio 7 siyadibingela konke igama leNkosi uJesu. Okokuqala ke ngithanda ukubuza lokubuza lokuzwisisa kisibuzele lakuhulumende lapha ngendaba yamapasipoti. Thina siyahamba setopha up ama-passport wena lawa ama-emergency akhulunyaka ukuthi ama-610 la kumbe 610 kodwa usizwa silitholi kulalo manejwa kobulawayo lo. Hhayi bo ngendlela siphatha ngayo sikuzwisise. Uyasuka eVictoria Falls ugade 3 times usiyakhona ngalo bekhe bekutshela ukuthi kuyalokuthi kuyalokuthi ufike ngabe bengakusisi. Bayala la ma-top up angikhona sisihlalele nje. Ama-passport siwabuka se-expire. Sa-aplayela iminyaka ephelileyo asikawatholi. Sekufika isikhathi sama-top up asiwatholi bayala lokuthi sithophe up. Ngalo sincediswa njani kulokhu uhulumente inqina ngasisiza lisidluliseke kulokhu phambili basakazi beStudio 7. Kubuhlungu kakhulu ukuphila ngela passport. I-passport ngeke yafana nokuthi sithupha ngezinye indlela. Siyabonga lesize kulokhu. Lilale kahle mpilele kakhulu abasemakhaya lapho emphuma khona ebhinga. Uncubo umchitheke ngabakingelela bonke ngegama leNkosi uJesu. Amen.
Livukile livukile lonke abantu beStudio 7 hlobo ezinhle. Siyabonga kakhulu kakhulu ngenhlelo zenu. Mina uTobias Sibanda, ngani nginombuzo sibi lomkhulu ngoba nxa silapha silalela iStudio 7 ekuseni daily nantambama daily, siyasibona sibili ukuthi abantu bonke bakhuluma into ezingani ziyezwakala lani beStudio 7, kodwa-ke liyakhetha phela ukuthi abantu abakhuluma lapha bezwakala amazwi abantu abangani balwesapoti eqondileyo. Kodwa manje into emangalisayo ukuthi bonabo bantu abakhuluma kuStudio 7 bonke ngobuningi babo nxa sesisuka laphana sokuthiwa asambenini namhla kule vote endaweni ethile sokuthophizana shaya sibi la uzwethuke ngoba nxa izatshiya abantu 1,500 ka-20 uyakubona ukuthi kubulala lo. Kanti bonabo abantu babe bengaphi-ke ngaleso sikhathi ngesikhathi nxa zilikhuluma la kutho ukuthi iStudio 7 ayemukele bonke abantu ukwenzela ukuthi siphikisane ngokuqondileyo sizwe ukuthi laba abezanu sibakhuze ukuthi ayitshiyani izanu yenu thinathi iStudio 7 siyifuna.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Alo, okhulumayo ngumzila wegazi. Mina ebengifuna ukuphawula ngako bengifuna ukukhuluma ngendaba yesimo izinto the way zingakhona komthwakazi. Indawo yangakithi okwenza ibi lokho isiya kwezombangazi or ize fike esimeni sokuthi ibe nama-MP nama-council ababuya kwezinye indawo, mina ngibona ngathi kudonselana okuphakathi kwabantu bakithi. Ngoba njengamanje ungakhangela sinamaphathi amaningi kakhulu, silabo Mthwakazi National Party, Mthwakazi Democratic Alliance, sinemthwakazi Republic Party. Usuke uzibuze ukuthi umehluko nabo MLO, MLF, uzibuze ukuthi umehluko phakathi kwawo la maphathi kuyini. Ngoba uma uthi alandelela wonke akhuluma into eyi-1 ukuzikhulula kwaMthwakazi. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi naye. So mina ngibona ngathi bonke laba bantu abahlangane basebenzisana. Siyazi ukuthi la amanye adabuka manje aphuma ngoba kuyindlela yokuthi MRP sebesolwa ngokuthi naye. So kunoku hatha okwezami ukuthi abantu sebegcotshelwa ngaphansi kwezihlahla oyiphathi ebesiyibhekele ukuthi iphathi ebesineke uMthwakazi. So ngibona ngathi amaphathi wonke lawo awahlangani, kodwa-ke ngesimo esikhona njengamanje angiboni uMthwakazi esengawuthola ngoba omunye udonse yalo omunye udonse yalo, kodwa sikhuluma indlela eyodwa yokuthi sifuna ukuyaphi.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele nge-WhatsApp. Lani lilakho ukusithumela amazwi enu lisitshela okusenhliziyweni yenu. Lingathumela kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. ngesikhangele ezenzakala ngapha kwelemelika. Umongameli Donald Trump ukhanya esethatha nzima igcikwane le-coronavirus ngemva kokulithatha lula esithi lifana nje lomvimbano. Ngemva kwamazwi akhe lawa, umkambo wemali i-stock market yawohloka. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump usebona ukuthi indlela aphathe ngayo udaba lwe-coronavirus ingabangela ukuthi anqotshwe kukhetho oluzayo kuwonalo umnyaka. Ngalokho, uTrump usethathe amanyathelo amanengi alukhuni awukwenqabela leli gcikwane njalo waphathisa izizalwane zalelo lizwe okunengi, okufana lokumisa ukuxotshwa kwabangabhadalanga imali ye-rent ezindlini, njalo kubikwa bonke abantu beMelika bezaphiwa imali engangenkulungwane eyodwa ngamunye i-$1,000. Sokulabantu abedlula ikhulu 110 asebebulawe ligcikwene leli kwelemelika, njalo abedlula inkulungwane balalo.
Yes, I just the blessing. I just the blessing. Father God blessing. One more blessing. I just the blessing. I just the blessing. Them can't stop me. I am blessed. Try stop me, me fly past them straight. Funny for them a wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning and I lay my head to rest. Every day of my life I am blessed.
God bless me up. Much of a miss. So when the wicked rise, judgment feed them. For 10 years, me I make it. Someday I had a sit down, but me a tour. Hands up from you, now I'm out and. Well, I make me pick up me friend them. Live up your rhythm, it have a prayer. Irish and chin, no worry, everything straight.
Sing. I am blessed. I am blessed.
Me love woman, me father him, that's why me man. And enough for them a try stop me, me fly past them straight. Only for them a wicked, so what them in the rate. You know them one box the little food from me plate. But I got over devil a help with them straight.
I am blessed, I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I wake up in the morning.
Kuzani kwesikhangele inhlobo zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umbuthano webandla leZANU-PF obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo enyanga udala umbuzo wokuthi uhulumende uyalululaza na udaba lwegcikwane le-coronavirus. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkhulu uthi kuyathokozisa ukuthi uhulumende wamukele isikhalazo sekhansili yakhe esokuthi kungaqutshwa umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kanye lomcimbi wokunanza ilanga likazibuse ele-independence kulelo dolobho. UMongameli Donald Trump usethatha udaba lwe coronavirus kanzima. Lanqa phambilini ubelithatha lula esithi leli gcikwane lifana nje lomvimbano. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singasilalela ngo 7:30 ntambama.